research la ayavumelana ukuthi abantu beZimbabwe bathwele nzima. One, economy iye silahlekile. Two, abantu beZimbabwe bayahlupheka. Three, almost 75% bavumelana ukuthi bathwele nzima economically, politically. Uma sesilandela ububanzi benzima sibona ukuthi yiyo into eqakathekileyo. Uma 75% abantu beZimbabwe belamba behlupheka bengalamali, kutshengisa ukuthi bazavothela lowo ongekho kuhulumende odilize inotho yeZimbabwe. Thina besisi siyathaba ngoba amasaveyila womabili achaza mhlophe ukuthi abantu beZimbabwe abathabanga njalo bayahlupheka. Akulalutho abaluzuzayo, akunamsebenzi, kule corruption.
Kodwa siyabona bazwanda ukuthi bathi linganqotshwa xa sigangelonye uphenyo olutsho njalo.
Ngamafitshane siyagcizelela ukuthi amasaveyila apha umbono obanzi ukuthi abantu beZimbabwe abathabanga. Ngalokho thina labantu beZimbabwe sesicubungula sibona ukuthi ngitsho le Afro Barometer yathi kulabanye abantu 27% abangazange baveze ukuthi bazavotela bani kupresident. Abantu abesaba ukukhuluma isikhathi esiningi ngabe opposition abesaba ukuthi ngeke bazalandelwa ngamasiyayo. Ngalokho uma sisiqathanisa ama saveyila evela ku-Elite Research Survey le Afro Barometer ziyavumelana ukuthi abantu beZimbabwe siyahlupheka, asilamsebenzi, kule gold mafia, kule corruption, kule a lot of things ezenziwa izano le kukhulumeni ezingalunganga.